baqolele Thixo baqolele Thixo baqolele
Ngoba ngekho philayo onamandla okungivimba endleleni yami Ngoba ngekho philayo okungivimba iphupho lami Ngoba ngekho philayo onamandla okungivimba endleleni yami Ngoba ngekho philayo okungivimba iphupho lami
Abayazi lento bayenza ku
Bye.